Into yokuqala sifuna ukuphendula ukuthi uhlelo luhamba kahle ngenxa yokuthi sasile ama studies amane khathesi sesiqedisa ECD validation le consensus lapho ama stakeholders abahlali besigaba bekuku ward bekuku constituency abayabuthi gwaqa bavumelane ukuthi umuntu ongasimela ngubani. Yikho ke sokusele nje indawo ezimbili kakhulu iBulawayo leHarare. Sizaqedisa nje kathesi ngoba azange sifune ukuthi sibambe inhlwa ngekhanda njalo sihamba labantu njengoba ibandla lethu libandla labantu. Into yokuqala abantu bajayele imvelo ethi tradition le into yokuqala ezweni, yikho ke sizabe lokho si-improve and the.
Kodwa kulabanye abakhulumayo lapha bawamafa bathi uhlelo lolu aluqhutshwa ngemfanelo. Labo abantu abalezikhundla babiza imihlangano endaweni lapho ebeyifunayo, abanye abantu bengahambi into ezinjalo. So bakhonona khonapho.
Kwakhathesi akulangitsho lapho okuphambanisika khona ngabantu abanye nje abaphonga ufuna ukukhuluma izinto bangalelwazi. Izolo nje lanamhla lokho kodwa simaswingo next week la ezibuya iziviki sabe sicedisa iBulawayo leHarare. Akunakuxabana, into zonke zihamba kahle. Sizalitshela kakhulu ama-journalists ukuthi sesicedise singa.